Ngeba babika ngilandelwe ngenxa yokuthi vele abantu bezantu bagcwele indawo yonke kubo okunye basebenzisa ama-IP ifoni yamalezi zabekuzabedingi ilocation banilandele zangijimisana sibi kakhulu ngemota ngaze ngathola ukucatsha emapholiseni yani tupo station.
Lilutholile yini usizo emapholiseni?
Sitholile usizo olwe-escort sisemapholiseni, amapholisa ahlomileyo sesiya lapha endaweni siya khona ucathe khona njalo lokukikibeka indaba emapholiseni baphezu kophenyo lokuthi bachwayisise babone ukuthi amakhamera leyimoto efothune yayigijimisa amanumber plate ayo ami njani ukuze badinga umnikazi wayo omunye wayehamba eyigijimisa.
Kuyini ongathanda ukuthi abantu babekwazi ngesimo okiso kanye lonoxolo?
Engakutho njengoba labona kusukela mhlaka 29 bekwatule endlini ngingekho besethisela abantwana kwalandela mhlaka 8 u-Agasti ethumbu noxolo kutshengise esobala ukuthi laba amadoda namadoda angahleke njalo angadlaliwe. Engakutho ukuthi abantu bananzelele kakhulu ukuthi i-ZANU-PF isikhathi esiyiso isisesikhathi sokuthi ayisanenge sibulala abantu sisidla abantu njengoba nivelisile asikhathi kugrawundi kuphelwa ngumnanga khona lowo obusayo. Ithemba esilalo ugovernment ye-South Africa lamapholisa bazaphenyisisa lolu daba luphume egcekeni bobe yibo abazasincedisa esingathi i-protection sikhona lapho ngoba nxa kuyona yalisehlulile abantu bebona indlela abantu abakuzwa ngayo noxolo umuntu wesintwana indlela ahlukuzwa ngayo i-ZANU-PF abantu bazagcina betshintshela ekwezabo izandla ngoba lokhu kutshengisa ukuthi lathi singabantu siyahlonipha umthetho but nxa umthetho ungasasiprotekthanga abantu bazakwanza ukuthi abayenze khona lokhu okwenziwa yezikiwi ngoba umzaa ngabathula bena kodwa abanye abantu bagcine sebesenza lokhu abakwenzayo bona bezanu-PF ukuthi bayabulala abantu bayenzani yinto ezabakhona kodwa into engayisho ebantu ukuthi abantu balimuke kakhulu ngoba i-ZANU-PF kathesi isibulala into esiswele ukusebeshele ukuthi bengenzani sebekulekele komkhononi njalo soisikhathi sokuthi babone ukuthi into engcono kuyiwe ukuthi babulale kathi sesikhona siphephile ngiyabonga isapoti yenu bonke bantu bakithi elisincedisa ngayo sibanika senzele ngoba umzabalazi ungomuntu wokuthi silungise ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke elezimbabwe dingi sonke sifisa ukuthi abantu abantwana bezimbabwe babuyele bayesebenza kuhle emakhaya laba babulala ezisukile esikhundleni.